Amanzi ahlanzekileyo ayimpilo, zitsho njalo ingcwethi kwezempila kahle. Kodwa uZulu wemaphandleni lasemadolobheni lokhe engawatholi lawo manzi ahlanzekileyo. Abalemali ngase bephila ngokuwathenga ezitolo lawo manzi, kodwa inengi kalanelisi ukuwathenga lawo manzi ngoba ingekho laleyo mali. Isiphetho yikuba lo Zulu uphetha ngokusebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingalunganga okunjengasemachibini angavikelekanga. Ekuqhamukeni komkhuhlane wesihudo sekholera ngomnyaka ka-2008, abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-UNICEF benze imizamo yokwemba izikotsho kulezo ndawo obekulodubo olukhulu lokusilela kwamanzi emadolobheni lasemaphandleni. Kodwa lezi zikotsho kazaneli, ezinye zakhona azisawakhiphi lawo manzi ngoba sekome kakhulu. Ezinye sezivele zingasasebenzi ngoba engekho ozilungisisayo lanxa sezanikezwa kubo manisipala. Umkhokheli wenhlanganiso ezimela uZulu weHarare iCombined Harare Residents Association CRA, uMnumzana Mfundo Mlilo, utshela iStudio 7 ukuba kusobala ukuba uhulumende loba umanisipala akalawo amandla okulungisisa udubo lokusilela kwamanzi ikakhulu esigodlweni.
Nxa umanisipala weHarare nxa angasebenza at 100% capacity, angakwanisa kuphela ukuthi afike esigabeni esingaba yi-half yamanzi adingakalayo. So kulohlupho olukhulu kakhulu, umanisipala uthi kufuneka kube leyinye inkampani kumbe ngathi imitshina emitsha efakwayo ukuze ikwanise ukugezisa amanzi. Ukakhathesi ngabakabi layo leyo mali yokuthi balungisise khona lokho.
Umlilo uthi lanxa imithetho okufana lowe Urban Council Act ikhona, kusobala ukuba umanisipala lohulumende akayilandeli ngokwaneleyo.
I-City of Harare iyenza imali engaba yi-50% yemali yonke abayibuthayo ngomnyaka, kodwa bayehluleka ukuthi balungisise uludaba lamanzi. Urban Council Act khona iyakubhala kuhle ukuthi kumele basinike ama-services anjengawamanzi, kodwa bayahluleka. So i-water policy ingayenziwa, yebo, kodwa ambona ngathi okuqakathekileyo yikuthi bona abakhokhelayo kumele bazinike amakhwapha babone ukuthi bangayenzani ngalolu daba lwamanzi.
Udubo lwamanzi lutholakala lakulawo madolobha amancane emaphandleni athiwa ngama-growth points okufana laseGokwe Center. Unkosikazi Daniso Mpofu uyisakhamuzi semashaya mvura eGokwe Center uthi uZulu wale ndawo ubhekane lodubo lwamanzi kungakhathalekile ukuthi amandla kagetsi akhona loba hatshi. Uthi uZulu ukha amanzi emfuleni uSasami, wengezelele esithi lezifuyo lazo seziphephela kulo mthombo otholakala emfuleni uSasami. Uthi lokhu kuyingozi enkulu kumpila kahle kaZulu njengoba abantu lezifuyo sebenatha mthombo munye ngoba laleso sikotsho esisodwa ebesikhona kule ndawo singasasebenzi. Uthi zakhamuzi zemashaya mvura yizo esezibhekane lalolu dubo kakhulu, kodwa kokambasha sekungconywana lapho amanzi bengatholakali khona ngoba esetholakala.
Uyafica umuntu sesivundeka amanapukeni sehlihla ngendaba yokuthi ukuthi uzowathwala uhambela kusasama kuye kuwatsha. Omunye akwazi ukumthathela isikhathi sakhona ukuyathelela imikhuhlane plazi lezandla ukuthi ugeze uyabusugeza ulimitha amanzi nokugeza uyabusugeza half bucket. Sibona ukuthi kuyazothelela imikhuhlane ejengeba ukolera nokunye okunjalo.
Unkosikazi Siphelile Dube uthi lanxa kungakaze kube lo dubo olukhulu lokuqhamuka kwemikhuhlane, udubo lokusilela kwamanzi lukhulu okwesabekayo kule ndawo yeGokwe Center ikakhulu emashaya mvura.
Laba baphetheya ngokuthi ngani sowune division phakathi ukuthi umgwaqo oquma izesa uchiya emashaya mvura bodwa ngale uchiya bemzesa nabo ngapha bodwa abangapha emashaya mvura abasithiwa ngapha emashaya mvura yibo asebethola amanzi nearly every day. Abangapha laba abamelela amanzi nxa amagetsi engabakhona yibo asebephakathi kodubo.
Unkosazana Sithokozile Moyo uthi lolu dubo lokusilela kwamanzi kaluqali lamhla lapha endaweni yeGokwe Center. Umamoyo uthi isiminengi iminyaka uZulu wale ndawo eswela amanzi.
Nxa kuyabe kulesibhorane eduzane siyakwanisa ukuthi thina mama sincedakale ngokuyakha esibhorane kunokuya echibini. Nxa kuthi echibini kutholakala ubuchapho obuchiyeneyo obuzenza ukuthi thina ngensuku ezizayo kwesinye isikhathi wakwanisa ukugula ngokunatha amanzi abe engahlanzekanga. Noma ungaze wabone emahle phezulu but phansi komthombo akwazi ukuthi kuyabe kukuphosweni ngaphansi. Njalo into esenza ukuthi isibhorane sife ngabantu abamadonki laba balala begwedla ubusuku bonke kwesinye isikhathi thina bemgomo sicine siswele isikhathi sokuthi siwakhe lawo manzi.
Umphathi Tambo obona ngezamanzi uMnumzana Samuel Siphepha Nkomo utshela iStudio 7 ukuba ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo kuyingozi kwimpila kahle yomuntu. Uveze njalo ukuba lokhu kusilela kwamanzi kuphazamisa kakhulu impila kahle yabesifazane. Uthi omama yibo ababhekane lobunzima obukhulu kulolu dubo lokuswelakala kwamanzi elizweni ngoba kuyibo abawadinga emini lebusuku. umnumzana Siphepha Nkomo uthi lolu dubo selususe isithunzi sabomama ingakhulu emaphandleni.
Omama lamantombazana bahamba imango emide bezingela amanzi. Kwesinye isikhathi bahambe umango njalo bayefika lapha abakhumbula ukuthi amanzi akhona bethole lakho sokufile khona kahle. Ngizwe ubuhlungu okumangalisayo.
Uhulumende womanyano ukubone kufanele ukuba asungule inhlelo zokuthuthukisa indlela zokutholisa uzulu ikakhulu emaphandleni amanzi ahlanzekileyo. Lolu hlelo lusungulwe kunyanga ezimbalwa ezedluleyo kuwona lomnyaka lubizwa ngokuthi ngolwe Water Sanitation and Hygiene Program, WASH ngamafitshane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.